Lapha kunzima ngabe ngibuze eminyakeni emibili kumbe edlulileyo bengizakutshela ukuthi ube ngasaza abuyele you know and futhi ngifisa ukuthi angabuyele kodwa ngokwenzakala kwezinto kukhona angithembi angathi nebuyela sibili ngoba akukhanya kuningi esingakwaziyo kukhona okwenzakalayo la ngoba umuntu lowo sowalayo kwenzela umathanda futhi kubona laba abancintisayo ongaba lamandla okuthi kungaba lethuba lokuthi angaphosa akhiphe lo muntu ngubani and futhi akayisikho ukuthi kunzima ukuthi kutholakale umuntu mhlawumbe kungaba kuyikuthi bona laba abakhona kathesi akukakhanyi ukuthi onguye ozathatha-ke ilokhuzeni i-nomination ngubani kodwa yena uTrump ose abantu abaningi lalo babamsupporta kabasamsupporti kathesi ngezinto eziningi azenzayo lezinye izinto ngoba sikhangela le-trade war you know i-America i-trade kakhulu le-China so sekuvulela amabhizinisi amancane lamakhulu ikakhulu ama-farmers okuyiwa ibhesi yakhe so kasazi kodwa ukuthi kuyazala nkomani kodwa ibhesi ayelayo kayiselayo njengakuqala
uyabona izizalwane zezimbabwe kumbe abanye abantu abansundu bephatheka kwezombusazwe lapha emelika ekuvoteni
engikwazi kakhulu lami futhi engikwenza ukuthi singena kakhulu nxa sekubuya kuma-presidential ngoba lapha kumalokhuzeni amancane ikakhulu nxa uhlala kuma-towns amancane kumbe lawa ama-cities avela engayangawo ephathi ethize letsay uhlala endaweni ze-republican njengalapha e-indiana ithuba lako lokuthi ungayenza umehluko hayi vela kwela chance kakhulu but kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayaphatheka kakhulu ngokhetho lodwa kuma-presidential but kumakhansila lani hayi mina lami isebele ngakuthi eqiniso mfongo ufaka nje even umuntu ngingamazi ngoba kuncele.